Endabeni zethu lamhlanje lilo Chris Gande. Umkamongameli Mugabe, unkosikazi Grace Mugabe, ube lomhlangano wechimanimani esithi abalamapulazi amaningi kabathathelwe amanye njalo esola ukufuthelana okuphakathi kweziphathamandla zebandla leZANU-PF. Kuba lokuphikisana ngempumela yenhlolisiso eMass Public Opinion ethi uZulu weZimbabwe uyamthanda umongameli Robert Mugabe kodwa uyamesaba. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana zithola indlela yokuziphilisa ngokudobha lokubuthanisa amagabha enamnede zisiyawathengisa. Esigabeni sesibili sodaba lokukhangela okungenzakala elizweni nxa umongameli Mugabe engachiya isikhundla, sikhangela abasebandleni leZANU-PF abaziwa ngokuthi yiG40. Ku-Live Talk kuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje, sikhangela amalungelo amantombazana lapho kunanzwa ilanga le-International Day of the Girl Child. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye emsakazweni weStudio 7 ngo-8 ntambama kumagagasi athi 9:09 AM kumbe 4930 le 15455 shortwave.